kulusizi ukubana iCovid isiabhyuzwa isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi bele mhlangano kathesi laloba bebesithi baizile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe kube lama thousand amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa amaphathi activities iCovid kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahlukunyezwa. So yindlela yokuzimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything, indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything. So bese kusetshenziswa into yeCovid.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asehlile, njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU. Singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini?
EZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle as long as sibuswa yibona laba abantu. Akukho esingathi kuphethwe kuhle. Abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo. Ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo, kuyini abakwenzayo, okuthi abangazithaya isifuba ngakho, uzathola ukuthi akukho abakwenzayo. Inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adodwayo abantu besifa. Ungababuza ukuthi uma ungathi wasibili siseviye what contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane, akulalutho. So abame ukuzithaya isifuba, inkosi yesikhokhelele lamalinda asincedayo not uhulumende.
Kuyini ke okufanele uhulumende akwenze?
Uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene lalokho akwenzayo. Ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu observe ama-COVID protocol. Hayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje u-Emerson uyabuya uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana laye. Jikijingi nango Emerson sese-Ekirete uhlangana lo jiji lwabantu. Kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi sivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.